Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingali buka njani izulandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo yokuthi kungaba kulokungezwani phakathi kwababili laba na.
Makuza kuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto.
Ilizwe lingena kulanga lesibili lokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19. Amapholisa esithi azabopha yinqe abazafunyanwa besephula iziqondiso ze-lockdown kungakhathalekile lokuthi ngabebandla liphi njalo ngobani.
Yebo, siyazibona izinqumo ezibekiweyo, kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele ade bebhodabhoda, esithi ngaba market bailiffs ngesilungu, ade bebhodabhoda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazi kanjani ukuze behlise umenza wamkhulu.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 118. Kuhlelo lapho isikhangela kwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Sixoxa nebandla le-MDC Alliance sihlaziya ukubhaliselwa amabizo okuvota, i-voters registration.
Udubo lukhona kakhulu, lukhona ku-transport, lukhona emtshineni wezeki, lukhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye zozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 sokudale imibuzo yokuthi kungabe kulokungezwani na phakathi kwababili laba. Ngolwesihlanu uMnangagwa wathi abakumsebenzi wokuzithokozisa lokuthokozisa uZulu sebevunyelwe ukwenza imicimbi yabo nxa bengabuthanisa abantu abangedluli amachumi amathathu. Kodwa ngelanga elilandelayo umsekeli wakhe uChiwenga onguye njalo umphathintambo wezempilakahle wavuka esithi akusela mibuthano ezavunyelwa. Kwamanye amazwe umongameli nguye owethulela isizwe imbiko ephathelane lokuvalwa kwelizwe. Sixoxe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zindimkandla othi kukhona ukuchaya amanzi la.
Nxa abantu besebenza ndawonye ezikhundleni ezinjengalezi zokukhokhela ilizwe, okukhangelelweyo ngubani lobani ukuthi bakhulume lutho lunye, bahlabele ngoma yinye, bagide nyawo lunye. Xa kuza kuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto. Abatshelani okuyikho, nami nginje ngomunye wamuzwayo umongameli esithi laba bokuzithokozisa sebengaqalisa imicimbi yabo kodwa bayingedlulisa abantu abangamashumi amahlanu. Dukuduku na umsekeli wakhe usesithi hayi uhlu wakuqamba ke ngebizwa musical shows are banned. Lokho ke kwenza thina abanye esikhangeleyo sizibonele ukuthi lapha hayi akula kuzwanana, akula kukhulumisana okuqondileyo. Omunye uzama mhlawumbe ngelihlo mina elami elithi omunye ufunde abe yiliqhude elikhulu kulo muntu. omunye angithi umongameli nqa esekhulumile undoda lomunye bekungamelanga aqambe yona ama musical shows lawo bekungangcono abalise konke achiye lokhuyana ahloniphe ilizwi lalo ongaphezu kwakhe kodwa nqa esevele lwana lamathe engakaphele emntonyeni engakomi usesithi kona lokungenziwa kulobu cango obumangalisayo akuzwanana la kukhona sibilo kukhulu ngoba nanku imfumba le endaweni efihlwe isiphumele egcekeni
sike sabona phambilini esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF kupolitbiro esaxotshwayo kuthiwa ngoba sasesithi sisekela umsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga kodwa udaba lakhona alusakhanyanga ukuthi lwaphela njani
kutsho ukuthi singathi vela amadoda lawona sebilinge sintu athukuzelene induwe emqubeni omunye lomunye ngabona wenza imfumba yakhe insoro yakhe athi angathola ithuba laye azame ukuthi abonakale ukuthi umakhonya ngubani iqiniso ukuthi ungayicubungula kuhle indaba le ngeyinye yezinto wabona oloko kuqhutshekwa usiya phambili kugwenqwana lanxa bangazi bakhuluma emphakathini bahambe bonke bathi hhayi akukho kucabana kukho kwehlukana kukho kudabukana kodwa phela umlomo wachaba umfula ugcwele
kodwa umnumzana Chiwenga nxa umkhangele ubona ngani ngumuntu ongadinga isikhundla engaphumelela njani ekhanya engelasekelo kuzana uPF ikakhulu sikhangela ingatsha zayo
angiboni mina umsekeli kamongameli kuyazihluba kakhulu ngosekelo umbe kwaloko esivame ukuthi sithi ngama structures singalibali ukuthi indoda le ilibutho elisosha kutsho ukuthi lakhona ngale njengoba nje bangena ngayo uNovember 2017 bengena ngesibhamu kwabonakala izimota zempi lezibhamu lezigwagwagwa kugcwele indawo yonke engxenye ukuthembile khona lokhu ukuthi angakwenza lakuyenalo njengoba bakwenza kulwana wahambayo
umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo izwe lingene kulanga lesibili namuhla ngemva kokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela igciwane le-coronavirus amapholisa ixwayisa abantu ukuthi labo abazafunyanwa besephula iziqondiso lezi bazabotshwa kungakhathalekile ukuthi ngobani athi njalo abathengisa utshwala ama-bottle store kumele basebenze phakathi kwesikhathi abasibekelweyo kusukela ngo-10 o'clock ekuseni besiyatshayisa ngo-4 ntambama amapholisa athi abazatholakala bevulile kumbe indlamanzi ezizatholakala zinathela ezimoteni zizabotshwa kunsuku ezedluleyo amalunga ebandla lezanu PF abesenza imibuthano elabantu abaningi ukwedlula inani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 kodwa kungazabotshwa muntu amapholisa athi azabopha kungela bandlululo uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo ebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandi wene
okumqoka ukuthi thina sizaqhubeka siyaphambili sihlomisa abantu ukuthi bazivikele emkhuhlaneni emalangeni ambala edlulile sike sabhodaboda khonapho kobulawayo silabaphathi bedolobha lakobulawayo sikhangela ukuthi abantu emkambo bayalandela na izinqumo zokuthi bazivikele emkhuhlaneni sinanzelela ukuthi abantu abaningi bebelandela sibili bayageza izandla ngemithi nalesi ngama-sanitizer bayagqoka ama-maski bayatshelana izikhala lapho abasebenzela khona okutshengisela ukuthi-ke abantu bazimisele ukuthi beqhubeke bevikela umkhuhlanelo siyazi ukuthi-ke izinqumo sezikhona thina esikutshoyo ukuthi sikhuthaza abantu ukuthi bephambili bebezivikela bephambili befundisana bephambili bekhangela ukuthi kabaminyani lapho abasebenzela khona yikho umqoka oqathe kakhulu yebo siyazibona izinqumo ezibekiweyo kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele kade bebhodaboda esithi ngabama-market bailiffs ngesilungu kade bebhodaboda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazivikela njani ukuze behlise umenzi yabo umkhuhlane lowo endaweni abasebenzela kuzo.
Kukhona yini elingakukhuthaza mhlawumbe amalunga enhlanganiso yenu kanye lozulu nje jikelele?
Esikukhuthaza abantu kakhulu ukuthi baqhubekele phambili belandela izinqumo zeneze ezizabekwa yi-World Health Organization ukuthi benqabele umkhuhlane. Yikho esikukhuthazayo ukuthi bageze izandla xa bengena abayasebenzela khona, begezise amakhasimende abo nxa ezothenga, bekhangele ama-temperature abengena emkambo labathengisela khona, ngokunjalo bavulane izikhala abasebenzela khona esithi yi-physical or social distancing. Silabantu njengoba nijilo vele ababhodayo bazaqhubeka bebhoda befundisa abantu, bekhuthaza abantu. Siyahlela futhi le nhlelo ezinyelapha emsakazweni, sixoka labantu sibakhuthaza phose malanga wonke ukuthi balandele izinqumo lezi ukuze siphephe. Kodwa nje kusidida kathesi ukuthi uhulumende ukhiphe umbiko lo ngaphansi kogatsha lwezempila kahle. Kodwa-ke umongameli yena bethe-ke abantu beqala ukuthi basebenze kakhulu abazisebenza la abezezemidlalo abathaya amakatali.
Umnumzana Michael Mdlalandiweni ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abantu abedlula 118. Ababhubhileyo ababili ngabeManicaland, loyedwa owemashonaland central. Iningi labatholakale bele gciwane ngabesigaba semashonaland central abangamachumi phose amane 38, kulandela abeHarare abalichumi lasithoba minwembili 18.
Yebo yebo yebo, mthokazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa ngokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Siluka ndaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-Newshawk libika ukuba indodana kamuyi owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Sydney Malunga, umnumzana Siphosane Malunga, uthi uzabhikisa isinqumo sokumthathela ipulazi okwenziwe nguhulumende. UMalunga uthi wazithengela ipulazi leli labanye bakhe ababili, kodwa izolo watshelwa ukuthi ipulazi lakhe selithethwe nguhulumende. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-Zim Live libika ukuba umongameli wakwele Zambia, umnumzana Kenneth Kaunda, osele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97, ugijinyiselwe esibhedlela izolo esegula kakhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona sanibonani abantu babitilinjani ngezindawo ngezindawo. Abantu basabeka ithemba kuZANU-PF. IZANU-PF ezehlulekela noba yini yehluleka into yonke iZANU-PF. IZANU-PF siyehlule ukwehluleka. Yikho ubona manje izikolo ziyadura, izikolo kaziqondakali ukuthi zibhadalwa njani. Kuyeza hayi IZANU-PF bantu bakithi iyehlulekile. Abantu into yonke sebezenzela manje ilizwe kalisela government. Kodwa into ezwisa ubuhlungu bakuthi imali befaka endlini zabo. Indawo yonke abantu sebezinzile manje. Ilizwe la alisela government le. Alila government. Angeke uthi kona umnyangabo lo government. Abantu hayi iZANU-PF ngeqiniso iyehlulekile. Iyehlulekile iZANU-PF. And akula nto ezafaya yenza. Akuso bantu abangavusa ilizwe le. Kanti ubusela bazokuthiya lobani. Ukutshontsha bazokuthiya lobani. Ukubulala abantu bazokuthiya lobani. Kube nga izenzo zeZANU-PF lezi ezimbi. Kube nga kuvusa ilizwe. Ilizwe kube selavuka le. IZANU-PF bakhohlakele too much. Buka amapolisa ilizwe li valiyo kodwa bachona bebutha abantu besiyafaka abantu ejele. Iqeda bebhadalisa abantu amafayini. Ikuthini kona lokho? Why vele bechona bebutha abantu beqeda bebabhadalisa ifayini? Abantu bayenzeni? Abantu abangena kucala, abantu abangonanga lutho. Kuthiwa hey uye pulile iqiniso ze lockdown. Ilizwe angeke lilungile liya. Ilizwe iZANU-PF ngendlela esilipusa ngakhona. Hayi ilizwe leli yaphela leli.
Salibonani bantu. Studio 7 ninjani, siyabonga ukusincedisa ukusakaza Hayi, siyayizwa MTCT, siyayizwa into eyone lezano bantu, into eyone lezano. Siyabonga ukuzwa iMTCT uphumele egcekeni kusese aid. Yebo, into eyone, please. Cela abantu bevoyeni iMTC Alliance, le MTC lelokho lemphakazi. Yiwo amaqhamo fanele avotelwe. Siyabonga ngozwile umlayelo kaNdoda lwade khuluma izolo ethi iparty engasiza iMTC Alliance ibambene le mthakazi maparty angasikhiphela izandla sikhathele ngezandla lawo malaba lapho abangafuna ukwehlela ezihlalweni siyabonga ukuhlala nsempumalanga uPetros ngokuzalwa nselubani
salibonani basakazi labalaleli hayi mina bengithi lami mphawule amabili amathathu ngukhethwe bebe ngikhuluma ngisehaboroni Botswana bengithi nje uhulumeni weZimbabwe omnangakwa labantu bonke ayincedisana labo ngombhuqazwe into okumele beyazi ukuthi umuntu kalobi ngabo 1983 ngabo 1984 ngezikhathi ngeminyaka bebulala abantu kwakungela journalist elalivunyelwe ukuhamba kwakule curfew kwakungela media nje kumbe anyone owayevunyelwe ukuthi engathatha amafoto enzeni ngesikhathi bebulala abantu kodwa lathi thina sasingakazalwa siyabona amavideo siyabona izinto ababezenza abantu into okumele beyazi beyinanzelele umuntu kalobi so ukuthatha ilitshe ukutshontsha ilitshe leliyana ayisikho okungabolisa icala ayisikho futhi okungachitha ubufakazi likhona ilitshe loba lingekho imbali bavela abantu bethu bazobayazi abasoze bekwanisa ukuchitha yonke into ngoba kulo Jehova ongaphezu kwakho konke bengaze bezame you can kill the people but you can't silence them lokho vele loba bengaze bekuzame njani kutshengisela nje ukuthi bavele abazimiselanga ukuphila labantu kutshengisela nje ukuthi abazisoli kutshengisela ukuswela inhloni labantu bengabanye abantu nga uhulumeni weZimbabwe yisisikhathi asithathayo leli thuba ukuthi ehlanganise abantu kulungise ilizwe impilo iqhubeke siye phambili kodwa baqhubeka bebhidliza betshontsha bebulala kodwa hayi umdali ngowabantu bonke elabi thuba lizafika
ngiyalibinyana nalo nke kuZulu weZimbabwe igama lami nguhlalani Mlotshwa yikho ke ngikhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana sibe sesikhanyela ngendlela ilizwe lakithi elise ngakhona yikho ke ngikhuthaza uZulu ukubana sibe sesivotela iparty esiyifunayo ukuze sibe sesithuthukisa ilizwe lakithi leZimbabwe khathesi abantu bayadubeka emazweni abantu bayafa emazweni achiyeneyo ngesigaba sokuthi uma kungazakala ukubana ungumZimbabwe awuphathwa ngendlela ngesizathu sokubana kuya ilizwe lakithi liphansi yikho ke kubangelwa yikuthi thina abantu sisuka sibe sesisiba lokurobheka ngezikhathi zamavoti yikho ke bengicela ukubana weZimbabwe libe selivotela iparty elifunayo ukuze lithuthukise isizwe sakithi igama lami nguhlalani Mlotshwa ngisebenza eBotswana eFrancis Town ngiyabonga ngithi ke ukukhulumisa labo sisi usithandekile ngithi uNkulunkulu abe nani aligcine emkhuhlaneni wecorona ngiyabonga
zihlobo zihlobo impilo injani makhumba mane omhlaba siza liyaphila ngapha ngikwazi umsakazo leyo lalela edaluka lapho timen thandaza nchuma usivalo bangani 1 and 2 daluka khonapha Kenmo kansi wami khona siyabonga ukusithanda okungaka kungathi ngalihlala lilalela lami ngiyalithanda lonke moyeni ngwenya edaluka
Basakazi linjani mina ngisizalwane saseZimbabwe ngithanda ukuzwa indaba zeStudio 7 every day ukuthi lingangithumela ngeSouth Africa ubana sizwe indaba zeZimbabwe ukuthi zisakwaza kanjani kuminjani elizweni lethu njengoba isimo somnotho senzima kangaka
sanibonani sanibonani kuStudio 7 Siyabonga Ntungamiri no Kips Dube standing emhlanga siyabonga kakhulu Amtani njenga ya kwenye leli kesha la meleni zalaayo. Utewe la umbezi, kibelo uilso. Vini lele nesaluwazi singu zalaayo mande vele. Na bafu wetu wonke. Romu kulivyo nubaba kakero. Kuse kuyo tukina kukilopas. Na bafu wetu wonke. Fromu kumos. Kuse kuyo tukina kumatao. Ai, ikuwa futa spili. Angiki mkambe nonge na makama. Yovan kala ezi msogwe nisea tukina ebukine.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. La ke ngamazwi angelani le Studio 7. Kwezemelika. Umongameli Joe Biden owake wathi umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ngumbulali usethule imbiko etshengisa ukuthi engaba eseguqule ingqondo. UBiden ubuzwe eseSwitzerland emhlanganweni we-G7 lapho azadibana khona lo Putin wagagasa. Kodwa ezinye ingcwethi zithi uBiden engaba esefuna ukuncenga ubungane lo Putin njengendlela yokuthuthukisa isimo selemelika ebese singanxele kulandela umbuso kamnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubudlelwano belemelika lamanye amazwe phansi kombuso kamongameli Joe Biden.
Umongameli Joe Biden washo vele even ngesikhathi ekhankasa ekhampenela ukuba president ubana yena inhloso yakhe kuzoba ukuthi abisele iAmerica back ekubeni libe lilizwe elihloniphekayo kwamanye amazwe njalo eli-engageayo amanye amazwe libisele i-leadership status yalo ebeyiyona i-America yaziwayo from kudala ukubana iyona ebi-leader entweni eziningi kwamanye amazwe ndamanye amazwe wona alandele. So uBiden I think uyaqhubeka nesithembiso sakhe sokubana uzobisela ilizwe le-America ekubeni libe yi-leader kwamazwe wonke. Now, obviously, former president of Israel. Siyazi ukubana yena akajabulanga ngokuwina kukaBiden ngoba yena ubezisiswana lo Trump kakhulu. Njalo futhi bebepusha ama-policies afanayo awukucindezela. So, akumangalisi ukubana chothoza uBiden ekuphumeni kwakhe njengoba esedliwe. Okutshengisayo ukuthi izinto sezitshintsha emazweni wonke. I-democracy isiqala ukuphenduka ngoba into eyenzakale e-Israel inkulu kakhulu. Ekuthini ibandla eselithatha over khona manje i-coalition e-include even iqembu lama-Arab iparty esingathi iparty eyama-Arab layo isiyipart of umbuso okhona manje Israel okujabulisa kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi sokulokusebenzisana kuzoba lokusebenzisana okuhle phakathi kwabo laba bantu okungancindezeli abantu besi-Arab labavela e-Palestine.
Siyabona ukubana umongameli Biden usevisele ilizwe lemelika kuzivumelwano ezinye zasezicithiwe ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump. Kungakutshengisani lokho?
Izivumelwano ezazikhona ezazishiywe ngumongameli uBarack Obama sabona uTrump ezibhidlisa lezo zivumelwano ezifana lesivumelwano se-climate change, i-Paris climate law change agreement kube sokusiba lesivumelwano futhi le-Iran esokuthi esekuzama ukuthi sistophe i-Iran ukubana iqhubeke ilokhe isiya phambili ngama-nuclear weapons. So sabona uTrump ezibhidliza zonke lezo zivumelwano okwakubeka kusenza kucreate ingozi enkulu kakhulu umhlaba wonke jikelele ngoba ukuyekela amazwe afana labo-Iran eqhubekela phambili ngama-nuclear kusho ukuthi azobe threaten amanye amazwe khona ngale Middle East. Njalo futhi le-climate change sabona ukuthi into ebalulekileyo kakhulu ngoba siyazi ukuthi climate change iya affect global warming siyabona kumoshakala into eziningi sokusiwa lama wildfires lama hurricane angapheliyo konke lokhu ama scientists asitshela ukuthi kukhozwa iyo i-climate change.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesigabeni seVirginia.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lonobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tsepiso Mpofu ekhuluma kabanzi ngengxaki abazitholayo kugatsha lwezokhetho olwezek nxa abantu befuna ukubhalisela ukuvota ivoter registration.
Sibhizi phansi ebantwini kuground ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bayiregister. Sibe le data yokuthi abantu bonke abangaregistanga kobulawe bangaki. Ukwenzela ukuthi sibe lethuba lokuthi sikhulumisane labo abezeki ukwenzela ukuthi bebuye ezigabeni khona ngale lapho kuhlala khona abantu. Bethwale imichina yabo abantu beyanelise ukuthi beyiregister. Bona bakhala ngokuthi abala fuel. Bakhala ngokuthi imichina yabo ifile. Njengakhathesi bathi imchina ifile. Imchina yezekhi ngafa njani? Khona kulomsebenzi wokuthi beregistrise abantu, kulilungelo labantu lokuthi beregister. Njengebandla sikukhangele konke lokho ukuthi sibonisane ukuthi singayenza cebo bani ukuze abantu beregister.
Manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ngalolu daba?
Udaba lezekhi libuhlungu kakhulu, kusukumeza abantu. Abawazi umsebenzi abawenzayo. Why ngisitsho njalo ukuthi abawazi umsebenzi abawenzayo? Umuntu wonke ulelungelo lokuthi a register as a voter. But bona bahlukumeza abantu ngokuya faka amahofisi khatshana labantu. Njalo nxa abantu begada besuka ephumula, ugade siye town, esuka etown ebesegada futhi sesiya efamona. Imalini azayisebenzisa kulokuthi athenge labantu abakhe isinkwa ngelinye idola. Umsebenzi wezekhi kufuze belande abantu ezigabeni zabo lapha abahlala khona ngoba khathesi sengibona ukuthi ingxenye ukudileya kwezekhi abakwenzayo ukuthi abantu bengaregister bebebaningi ukufaka amahofisi khatshana njalo lokukhuluma inamba engayisiyo eyaregister ngobulawayo. Khathesi ubulawayo abantu abaregistile there are more than 200 kodwa nxa bezawutshela abamaphephandaba ukuthi abantu abaregistile bangu 30 kuphela. Kodwa abantu ade belokhu behamba khona ngale ezekhi akade behanjiswa ngabantu baningi kakhulu. Kodwa besicela ukuthi besinikeze inamba eyiyo sibili eyabantu abaregistayo ezekhi ababambeki. Bathi bona imichina yabo ifile. Bathi bona basebenzisa imichina yematinot. Kodwa nxa abantu behamba besifuna ukuyaregister emahofisini awezekhi awakobulawayo. Bagcina beseyaregister emahofisini awematinot.
Bona abantu abalilandelayo abalandela ibandla libatshelani ngodaba lolu njalo liyabakhuthaza yini ukuthi bayobhalisela ukuvota njalo basukuma ngobuningi na
abantu bakobulawayo? Njengokukhuluma kwami ukuthi abalayo mali yokuthi bahambe befika endaweni ethiwa yifamona lapho okulama ofisi khona awezekhi. Umuntu usuka ephumula agade kumbe luvivi agada etown ebesegedeke sesiya efamona. Khona thina nxa sihamba ebantwini sibatshela ukuthi sizalungisa udaba lwe-transport, sizabathwala sibahambise khona ngayo. Njalo i-transport esiyidingayo, sidinga i-transport yokuthi ikwane abantu abaningi, ithwale abantu abaningi. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi uzupho nguye yedwa ovunyelwayo emgwaqweni, amanye amakhombi lawa kasavunyelwa emgwaqweni. Ukuze uyekhulumisana lo zupho ukuthi athwale abantu, thina siyibandla le-MDC Alliance, uzupho kasoze wafa wasithwalela abantu ukuthi bayihambe bayiregister. So sisazama ukuthi sibe lelinye icebo lokuthi abantu bekwanise ukuthi beregister ezindaweni zabo lapha abahlala khona. Izeki kwanise ukuthi thwale imichina ihambise lapho kuhlala khona abantu. Yikho sibatshela khona ukuthi behlale belindile. Sizabuya futhi sesizobatshela ukuthi abantu bezeki bavumile yini ukuthi bebuye lemichina yabo bezoregistisa abantu o sibathwale sihambe labo bayiregister. Ngoba udubo lukhona kakhulu, lukhona kutransport, lukhona emthineni wezekhi, likhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angaphi. So thina njengebandla kufuze sikukhangele konke lokhu ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuyaregister. Ukuba slow kwezekhi kulenjongo, ukuyala kwezekhi ukuhamba ebantwini kulenjongo, ukukhuluma inamba engayisiyo yabantu abaregistileyo kulenjongo. Ngiyabonga.
unkosazana Tsepiso Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla le MDC Alliance kobulawayo. Besixoxa la ikuhlandla lesibili lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Singakagqibi uhlelo lonamhlanje ngisikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.